Endabeni zethu lamhlanje amaqhosha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi uhulumende kumele afake imithetho ezakwenza ukuthi abantu benelise ukuthola imithi elentengo ephansi. Osomabhizimusi bemagwe bathi sebelahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yokukhuphulwa kwemithelo yikhansili yemagwe. Izizalwane zeZimbabwe sezibuyela kwele South Africa zikhangelele ukuthi isimo somnotho lesombusazwe siguquke lo nyaka. Sizaxoxa le ntathu izindaba ezibonga ngezemidlalo ngesimo semidlalo etshiyeneyo eZimbabwe. Ku-Livestock lamhla uhlelo lwabatsha olwele connection sixoxa ngezinqumo zabasakhulayo lo nyaka. Kuyini eliza kwenza okuzaguqula impilo yenu kulo mnyaka? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelanjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.